Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi imali esitholayo $300 a month. Ngakhuluma sometime way back kachana ukuthi hayi le into ayisiphilisi. Kodwa lakho uminister new minister of finance uChombo laye uthe ulamahloni nxa ikhangela into leyo. Yikho ke ngiyathemba ukuthi labo bazahlala phansi bayihluze.
Umphathi ntambo wezemali uthembisa ikhansili yenkokheli zomdabu ukuyengezelela imali abaziphiwa ngenyanga ngemva kokuphiwa izimoda.
Kumele kubangela ukuthi into leyo kumanyanisa inhlanganiso eziningi zombusazwe iqinisi siba isikhamba isikhamba nyovane isikhamba mbijana isifa lohlupho siba lokhofe ngoba kakho phela utshone ngokuzwa namhla nanku siyambona usefuka nje izibhedlela lanxa kusuka kukhosili yakhulu lawa.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai sebuyelile eSouth Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa ibandla lakhe liyalandula ukuthi uyakwelatshwa. Umchuchisi omkhulu kahulumende uProsecutor General umnumzana Ray Goba usesuswe kulesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo wezemali uthi kumaviki ambalwa alandelayo uzahlala phansi lekhansili yenkokheli zomdabu bavumelane ngesilinganiso sokwengezelela isilinganiso semali abayithola ngenyanga ukuze benelise ukuhlawulela indleko abahlangana lazo emsebenzini wabo. Lokhu kwenzakala besanda phiwa izimoda. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenkokheli zomdabu walonyaka kobulawayo eLarge City Hall, umnumzana Ignatius Chombo uthe bayakubona ukuba imali ephiwa inkokheli zomdabu ayisahambelani lendleko abahlangana lazo ekusebenzeni kwabo. Ngakho bazathi bahlale phansi batsho ukuthi ingengezwa ngesilinganiso esinganani ngoba amakhulu amathathu amadola abawatholayo okwamanje ayayangisa lokuwakhuluma. Unduna Undiweni wembembesi uthe sebethenjisiwe izimota kodwa abakatshelwa ukuthi ziza nini.
Bakhulume ngakho bakuveza bathi hayi imota zizabuya kodwa akula date akula timeline ukuthi zizabuya kanjani. Imali esitholayo $300 a month. Ngakhuluma sometime way back kachana ukuthi hayi le into ayisiphilisi. Kodwa lakho uminister new minister of finance uChombo laye uthe ulamahloni nxa ikhangela into leyo. Yikho ke ngiyathemba ukuthi labo bazahlala phansi bayihluze babone ukuthi ihamba kanjani. Ngoba lapha asikhulumi ukuthi amakhosi afuna ukunotha, hayi sikhuluma ngokuthi lo muntu wenza umsebenzi lowo angaphila kanjani esenza umsebenzi lowo. Ma eselambile kasozasebenzi.
Unduna Nekatambe weWange uthe kuyayangisa ukuthi akhulume ukuba baphiwa malini ethi loChombo laye utshilo ukuthi uyayangeka ukuyikhuluma.
Iyayangisa sokuthi ngiyikhulume mina sokukhunywa iyayangisa ngizabe ngikutshelelani labi ngiza ngiyangisa ukuze ngiyikhulume.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe izimota lemali ezizaphiwa inkokheli zomdabu akumangalisi ngoba kuyinjayelo ukuba ibandla elibusayo lithenge abantu uma kuyiwa ekhethweni.
Kuvele kuyenzakala sonke isikhathi uma kuzaba lokhetho eZimbabwe lapha. Uhulumende uba lamacebo amaningi awuzama ukuthenga abantu ukuthi bavotelwe. Njengobana lavele lafunga ukuthi lina ezamabandla alizingeni, akuhlale kunjalo. Njalo abantu benu libayekele bazikhethele ngokuthanda bavota. Bakhululeke bavotele lowo muntu abafuna ukumvotela kumbe leyo nhlanganiso abafuna ukuyivotela. Siyalicela zintona zakithi, siyalihlonipha njalo.
Inkokheli zomdabu kunye lamakhosikazi labomyeni babo bafike kobulawayo izolo baphakathi komhlangano okhangelele ukuphela ngensonto. Ngomgqibelo bakhangelele ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe baxoxisane ngobukhokheli babo kunye lezinye indaba. Ezinye inkokheli zomdabu sezisolwa nguZulu ngesizathu sokusebenzela ibandla elibusayo lichiya umsebenzi wayo womdabu. Umhlangano wenkokheli zomdabu uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Promoting Traditional Leadership Practices that Safeguard Culture and Heritage for Sustainable Rural Development in Line with the Zim Asset Blueprint. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo. Ngingunompumelelo moyo.
Umchuchusi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Ray Goba usesuswe esikole sesikhundla. Kumbiko owethulwe lamhlanje kugwalo lwezaziso zikahulumende umabhalane wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe sokwesuliwe ukukhethwa kukaGoba. Usibanda ube memezele ukungena kukaGoma kulesi sikhundla ngenyanga edluleyo kodwa akazange afungiswe ukuqala umsebenzi. Ingcweti kwezombusazwe zithi kususwa kukaGoma esikhundleni lokhu kulokwenza lokulwisana okukhona kubandla lezano PF ngoba uGoma enakanelwa ukuthi ulobudlelwano lomnumzana Emerson Mnangagwa yena osuswe esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezemithetho ngumongameli Mugabe kumaviki amathathu adluleyo. Umgcinisihlalo womanyano we-Alliance for the People's Agenda uDr. Nkosana Moyo uthi ikusasa yelizwe isezandleni zabasakhulayo abayibo abaningi eZimbabwe belamandla ukuguqula isimo loba hatshi ngokukhetha inkokheli uqobo kumbe ezingazi umsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lengeminye yemibono ephume emhlanganweni uDr. Moyo awenze labasakhulayo obuphansi kwesihloko esithi Meet the Youths endaweni eyaziwa ngokuthi yiMotor Republic eHarare. Uluhlu lwenkokheli ezizongena esikhundleni ngemva kokhetho luka-2018 umoyo ethi kuzamele kube ngevela kibo abasakhulayo okuzokhombisa ukuba ilizwe liya kuphi.
I-Africa yonke iliyazi ukuthi abancane laba up to age 35 what 67-70% population yethu ukuthi ama-elections inketho zethu zonke into eyenziwa ngabantu abancane yiyo enza ukuthi siwe laba leaders abangakwazi umsebenzi kumbe abakwazi umsebenzi.
UThamsanqa Khumalo ngomunye wabasakhulayo obekhona laye kulo mhlangano.
Thina njengoZulu osakhulayo ambona ngani asibambanayo ukuthi sivumelane ukuthi sifunane. Abantu bafuna into ezehlukeneyo njengabasakhulayo endaweni zombuso welizwe. UZulu osakhulayo ohlukumezwe kakhulu ngabantu ababusayo laba besetshenziswa ukuthi bahambise ama-program abo.
Ulandisa phezu kwenkokheli ayifisayo yena uKhumalo ukuba yikhokhele leli lizwe.
Inkokheli kade ikhulunywa ngodoctor ukuthi inkokheli ekwaziyo ukuthi uZulu ufunani, elungisa into zikaZulu zihambe kahle, imisebenzi itholakale, imali itholakale emabhanga. Kanye lakhona lokho ukuthi amabhizimusi afuna ukuzo-investa lapha eZimbabwe, akwanisa ukuthi abuye alethe imali yabo, ikuthi babuye bebaningi lokuthi sithole imisebenzi. Yumbuso engawufuni ukuwubona naloo.
Kungesifanayo laku-Alexander Gusha, othi ufisa uZulu weZimbabwe kakhulukazi abasakhulayo njengaye akhethe inkokheli uQobo.
Sifuna inkokheli esinika ichance yokuthi lathi phumelele lezini lethu. We just want a level playing field ukuthi if we fail or we succeed it's within our powers. Asifuna ukuthi you've got the resources and you've got the degree and whatever and awukwanisi ukuthi uphumelele ngoba sifuna nje ukuthi sidlale inguqa khona in a very fair place.
Ukusha uthi ubona ingane umoyo nguye ongcono kwamanje phakathi kwasebetshengise ukuncintisa isikhundla sikamongameli kukhetho luka-2018.
yithe silamandla okutshintsha konke okwenzakalayo elizweni lethu. Besithi kafuna ukusinika inhlanzi, ufuna ukusinika ukuthi the fishing rod ukuthi siyathiye njani inhlanzi zakhona. Ngithokoza kakhulu ngoba he actually took time ukuthi ezohlala phansi lathi ekhulume lathi and then simbuze lathi imibuzo.
Umoyo uthi sekukibo abasakhulayo ukukhetha inkokheli uqobo lobahatshi ngoba konke kusebandle nabo. Ethi kumele uZulu weZimbabwe kakhulukazi abasakhulayo baguquke kundlela abenza ngayo izinto lapho bekhetha inkokheli, bakhangela ukuba uyisima kanjani lowo muntu, hatshi ngoba ungowebandla liphi, umhlobo bani, loba uvela kusiphi isigaba selizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai sebuyelile eSouth Africa lapho abikwa esiyelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba leThe Daily News lithi uTswangirai ugijinyiselwe eJohannesburg ngolwesithathu esegula kakhulu. Kodwa isikhulumeli sakhe uMnumzana Luke Tamborinyoka uthi lanxa ekufakaza ukubuyela kukaTswangirai eSouth Africa kungamanga ukuthi usegula kakhulu. Kodwa iziphathamandla zaleli bandla ezinye ezikhulumele Studio 7 zithi akumangalisi njalo akufihlwa ukuthi uTswangirai usesimeni esibi. Ukugula kukaTswangirai kukhathaza abantu abaningi kakhulu abamabandla aphikisayo wakumanyano MDC Alliance. Lanxa kunjalo isikhulumeli salumanyano uMnumzana Welshman Ncube uthi kulihlazo esintwini ukuthi abantu bakhulume kubi ngempila kahle yomuntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Bekungaba njani ukuthi nga uyathethe leceleni athiyele abanye bayephambili ngoba siyakwamukela ukuthi uzamile umsebenzi wakho uyifezile indima yakhe. Ngokokuqala, okwesibili yikuthi abatsho njalo baqinisile uma bethi ukungabi khona kwakhe nokugula kwakhe vele kubangela ukuthi into le yokumanyanisa inhlanganiso eziningi zombusazwe iqinisisiba isihamba isihamba nyovane isihamba mbijana isisiba lohlupho siba lokhophe ngoba kakho phela uthole ngokunjwa namhla nanku siyambona usefuka nje esibhedlela lanxa kuthiwa kakukho serious ukugula kwakhe. But kutshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhetho oluzayo ufanele ngawo ku-campaign trail manje ngabi khona ku-campaign ngoba ephathekile. Konke lokhu kusengisela ukuthi kukhona okukhona okuluhlupho okumele ngakuyenziwa. Bekungaba kuhle ukuthi nga uTswangirai la yena yedwa uyaphumela egcekeni azikhangele isimo sakhe avume ukuthi isimo sakhe sesidinga ukuthi nga uyakhangela i-health yakhe kuqala. Angakhangela ukuthi athi yena ufuna ukuthi uzakuza ngoba ngesimo esikhona uphathekile kakhulu.
Alubana ethe wacabanga ukusuka esikhundleni ngubani ombona engavunywa ngumuntu wonke ku-MDCT kanye lakumanyano lwaba ubumbayo ukuthi ahambe phambili?
Nangiyalo Nelson ngumfana omncane osesenze iminyaka entweni nale abayenzayo la ekhona phala ezefike sikiswe kusibazo ukuthi abe ngumsekeli kuyikuthi ngoba bambonisele experience bangamnika vele imizwe leyo asemfuna abantu abancane ontanga abangalihambisa phambili.
Ukhuluma ngobaba uChamisa abanye bengabuza ukuthi umakhupheke njengoba khanya enguye umsekeli wakuqala ubuye oChamisa bengakabi khona.
Ngokuya kwami angikhangele ukuthi ungumsekeli wakuqala obuye ngasikhathini njalo kumbe omdala kumbe omncane. Ngikhangela ngokuthi angalethani ngesilungu esikhathi yi-merit.
Alo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitane. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamuhla lapho sixoxa khona ngokunikwa kwezinduna izimoda nguhulumende, yena owaziwa ehlala ekhala ngodubo lokuswela imali. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanyamazwe. Umthunywa oqhakathekile welemelika uphethe indaba zobudlelwano leAfrica unkosazana Nikki Haley uthi ele Democratic Republic of Congo kumele liqhube ukhetho ngomnyaka ozayo ngoba nxa lingehluleka ukwenza lokhu lizalahlekelwa luncedo oluvela emazweni womhlaba. Inhlanganiso yezindaba kwele Egypt eyemena ibika ukuba kulabahlamuki abalwisana lohulumende abalijumi lambili ababulewe ekulwisaneni okuqhamuke enkangala yengentshonalanga kwesigodlo iCairo lamhlanje emadabukakusa. Ihlandla lesibili lokubhalisa amagama abavoti lizaqala ngesonto. Isigaba sokuqala sabhalisa abantu abedlula kancane isigidi esisodwa. Kukhangelelwe ukuba sekubhalise abantu abayizigidi ezisikhombisa kusiya phela lolu hlelo. Kodwa ngokungasukumeli phezulu kwabantu kuyabhalisa kukhanya leli nani lingasoze lifinyelelwe. Kunjalo nje abafundisi besigaba sakobulawayo bamanyene lamhlanje beqoqa uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi ayibhalisa amagama kuluhlu lwabavoti. Isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda utshele Studio 7 ukuthi inkokheli zamabandla kade zisemhlanganweni lo ziyafika ikhulu.
Sibacelile ukuthi yilo lalo ade khona athathe isikhathi ebandleni lakhe abafundise ngokuqakatheka kokuthi bebhalisa amabizo abo ukuze angene bathole ilungelo lokuyavota. Besincediswa ngabantu abezek babuyile abakhulu bakhona bezosincedisa njalo balethe okulotshiweyo okumele kungene emabandleni. Ngakho kutho ukuthi ngikhuluma khona manje lisonto ifika amabandla ayedlula inkulungwane kobulawayo azabe ememeza njalo enika abalandeli babo amaphepha lawa njalo bebakhuthaza ukuthi baphume bahle bahambe bedlovisa amagama abo bebe lelungelo elokuvota.
Kahle kahle isizathu sokubana abantu bengasukumeli phezulu ikakhulu abesigaba semandebeleni liyasazi na?
Kukhanya ngani ngabe kule ndaba eziningi abantu ade bezibalisa. Okokuqala, siyakwazi ukuthi ngapha kulesi sigaba abantu bahlukuluzwa kakhulu ngesikhathi sombhuqazwe. Ngakho abantu abaningi bayesaba. Nxa usuthatha-ke izithupha zabo, uthatha le mfanekiso, kuba khona ukwesaba ebantwini. Okwesibili, njalo okunye ukulwa lokhu ade kusenzakala phakathi kwalaba ababambisana ilizwe abo ama-political parties. Sibona ngani kuhlukuluza abantu kakhulu ukuthi kuthiwa abantu bengasakwazi ukuthi izinto ziyangaphi. Khona kuyana sokwenza ukuthi abantu bengabi ngabantu abathembayo inkokheli ezikhona. Njalo okunye kwesithathu, engxenye abantu bake khangela bengaboni umuntu ofaneleyo abangakwanisa ukuthi bethathe isikhathi sokuthi bemvotela. Njalo okunye esikunanzelele kwesine okuqakathekileyo okwenza ukuthi size sibize sihlanganelane labantu bezeki, sibone ukuthi okunye abantu abalalwazi ukuthi kumele umuntu abhalise kakutsha ukwenzela ukuthi ibizo lakhe lingene akwanise ukuthi ayevota. Ngenxa yokuthi abaningi ilabantu abakade bevota kudala engqondweni zabo lokhu becabanga ukuthi hayi amagama abakhona kanti kasekho.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko. Asambeni
madoda, uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eNtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuthafara, Gatefield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Lase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iTheVoice of America ethi www.voaindebele.com.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umqeqeshi weqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak uthi ukhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu lakhe lapho lidibana le West Indies emdlalweni wesibili wohlobo lwetest okhangelelwe ukuqala ngesonto. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
UStreak utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wakuqala wohlobo lwetest wona ofike komlindo yagcina ngolwesibili emini. Njalo uphelele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-runs alikhulu elilejumi lesikhombisa 117 ukuba loba nje abafana bakhe bedliwe akutsho ukuba badlale kubi kakhulu.
Ungakhangela ngaphandle kwelanga lesibili sidlale kuhle kakhulukazi laba abajikayo le fielding yethu mbonani bajike kuhle and besingela nhlanhla amabhora ama-batsmen abo bebekhutha amabhora amaningi kwelinye ilanga bangathinta sibakhiphe so mbona singabe lokhu sijika njalo sifielda njalo okuqakathekileyo ukuthi ku-first innings ama-batsmen ethu bekhweze izandla zabo and besitshayele kuhle besifakele ithotheli enkulu phezulu.
Emdlalweni wetest yakuqala iqembu le-West Indies libuthelela ama-runs angamakhulu amabili lethumi elilethoba munemunye 219 ku-innings yakuqala. Kwathi eleZimbabwe lithe seliphendula lidanise abalandeli balo ngoba lenelise ama-runs alikhulu lamashumi amahlanu lathoba munemunye 159. Ku-innings yesibili iqembu le-West Indies lithwele ama-runs angamakhulu amathathu lamashumi ayisikhombisa nantathu 373. Kwathi eleZimbabwe lona litshaya ama-runs angamakhulu amathathu lethumi elilesithupha 316. Iqembu leZimbabwe lilethuba elokuphindisela ukunqotshwa kwalo emdlalweni wakuqala njengoba lizadibana njalo lele West Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest wona ozaqala ngesonto omhla zingamajumi amabili lathoba munomunye njalo okhangelelwe ukufika komlindo uyacina mhla zimbili kulwezi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculi we hip hop u Black Heat yena ongachayi inja efihla umphini kodwa okhuluma lokho okucatshwanga ngabantu kodwa bese saba ukuzikhulumela okunenga sikuzweni ku Joseph Njanji.
Street hustle ayi shopega yota yota la
uBlack Heat umculi oleminyaka engamashumi amabili lesithupha yokuzalwa njalo ozalelwe elokitshini laseluveve kodwa osehlala elokitshini leCountry Park. Umculo wakhe ngohlobo lwe-hip hop.
Impintshi zami zicela eyogwayi babheme badakwe balalwe vele abasifani next day same story it's our everyday life makokoba is tend to be our own paradise at the age of 16 our sisters are single
ngu mother seve tenye semsigeni for upili sabantwana nintwana zami
yakhona social commentary ngikhuluma izinto ezenzakalayo yeziliqiniso futhi vele kahle kahle kathesi ngingathi ngisebenza ku my album ezaphuma I think next year so I'm sort of an advocate like because all I do is social commentary ngoba i-album yami vele ngokwayo ibizwa ukuthiwa iyabibizwa ukuthiwa ngu the advocate
esalungiselela ukukhipha idlalade lakhe le-Uplay Kit ubelokhu esipha abalandeli bakhe inzwisa imisebenzi yakhe njalo ingoma eziphakule uZulu ensukwini ezedlileyo ngezigoqela esivule ngayo uhlelo ethi Street Hustler kanye lethiwa abaprofeti
kulama-tracks amanye okuthiwa ngu-Thumb Generation yoazabe khona ku-album Thumb Generation izobe ikhuluma ngendlela abantu esi-abuse ngakhona i-WhatsApp i-social media amafoni into ezikanjalo ingoma eziphandle eziphumileyo ngenye ukuthiwa ngu-Street Hustler it talks about indlela izinto ezimi ngakhona currently elizweni and then kube sokubuya abaprofet ngele ekhuluma about amaprofets indlela abaphatha ngakhona abantu inye futhi engizayikhipha before I drop the album yama-vendors kahle kahle kuthiwa ngu-vendors
igama likaBlack Heat elisesithupheni ngelithi mnini khaya lunga
ibizo elithi Black Heat lavele kuthini uBlack is for my complexion vele mina personally ngobami ngimnyama chu and I'm proud of that uthi heat it was put up by my aunt ngendlela engandithanda ukulwa ngakhona ngisasemncane so why is it that this guy loves hitting people into sengimdala then wakhombayini ukuthi uBlack yena lwalo ukuthi ngimnyama and then plus ukuthi hit yena lo ukuthi awathi amfana instead of hitting people now you composing ama hits so that's when Black Heat came into existence.
UBlack Heat ucindezela e-Forefront Records etholakala endaweni yaziwa ngokuthi kuseGovukiland elokitshini le-Country Park esebenza lo mngane wakhe uTaxi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Black Heat not Prophet Okonkwo from Nigeria but Black Heat on BYO.
Yeah, singesikhulumi iqiniso lapho elizazisa abanye abantu
mina ngithembe wena wedwa Jesu for sure noma ngile TB hangimthingi uJoshua sokwa expire yongwenya babethi bayabhomba abanye bathu siziba wafesikiyela amadoda all of a sudden kwagcwala abaprofet for iprofit these days abajichomoli abaqina ngerap go deeper man of God yonke indawo emachurch they go deep ebantwaneni babantu ivinda ngesex sometimes I wonder why my church igcwele abafazi ama-deacons bachamo dadwethu ngemali zamadayi labafundise beqala ukuzenza o-vice Jesus Christ I'm still struggling to forget izenzo zikapayas opastor sebele mbonandi imbabazeli imbuke nxabe kubeka izandla the demon will manifest but for anointing water they want manifest yes I believe in God than to salute the flag akusela ama-prophet so kwagcwala o-con man bengezwa befuna imali udinga itenda vula i-church barobha abaferokazi behla imali zentandane but the lightning that will strike them still doing push-ups mina ngithembe wena wedwa Jesu for sure noma ngile TB hangimthingi uJoshua sokwa expire yongwenya babethi bayabhomba abanye bathu siziba wafesikiyela amadoda abanye badlutshani banatha lamanzi eswiriche church question agaze and lesbians God's image why bafundisi bamachurch amatsha bengela abafazi why bengasebenzi bethengelwa ngabazalwa ligrosari sengize ngakubona ngaqala ngisithi liruma kule church politics lasemacaweni kuyaliwo ngizwa bethu kandiwa wakwadisa umagaya nxabe kumeme church bakutshela ngezimanga lopasta liyakhuluma ibhayibhile for the prophets of doom mina ngigcinwa zintambo whether green red or blue abafundisi bayaganga then sunday bezenza inceku uyubet angel yingilo sibanele manza mina ngiyakuthandazela lokudla
siyabonga ke lapho jahalezansi obusiphakele uhlelo Woza Friday ngujoseph njanji obexoxa lo Black Heat singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umphathi ntambo wezemali uthembisa i-council yenkokheli zomdabu ukuthi uzengezelela imali ngesikhathi bephiwe izimoda. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai sebuyelile e-South Africa lapho abikwa esiyelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Sulugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande Lilala.
Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.